Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingani vuka kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosithathu mhlazi ku 23 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lesibanganeno, kodwa kwamanye amazwe afana le Britani aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamatitsha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana leBritani aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBritani umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli seliza qinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBritani selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwele Melika, inani lababulewe legcikwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 or form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 o form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana be crèche o grade 1 2 3 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamachumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugxobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana le mali yeMelika i-$520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali ye-equivalent to i-520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sikukhangelele ukuthi uhulumende amele ukwenze singakayi izikolo ukuthi babone ukuthi ama-sector specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ubuye emsebenzini imali le singayitholanga akulobu nzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulwesihlanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye zingo-3.6, 3.7 ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khoma ngebond ayifiki yona i-$40 and ubunzima obuhlangana lababalisi khathesi olandlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uze uyithole uyirenti bafuna between $40 to $50. So lokhu ukuthi ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger $20 kumbe $400 isalary half of isalary kambalisi. Okunye okuzisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi banabantwana abafundayo and i-school fees zonke izikolo kusakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 ade kulama-meetings iviki lona leli eliphelileyo wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond utitshayini uhola 4,000 bond and the equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yona le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akathesi nemihlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and utitsha khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi igovernment I think into eyenzayo isihluka kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina sihladuze lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini, sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo. Bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbono ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela, sicela uhulumende abazwele, abanike imali leyo abayicelayo. Thina sazi otisha babehamba ngezimota, abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu, bayahawula, abantwabo kabala lutho. Hayi, siyacela uhulumende. Siyacela baba, nanga kwazwela imuli yakho. Lani likhona lephezulu lingamatitsha, lafundiswa, lenzelwa konke. Ncedisana abantwana bathola imali abayifisayo. Bangobaba, bangomama, balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile ulumali uhulumende, uyabazwela, abanike imali leyo abayicelayo. Angayehlisa kancane njoba ngxaye baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele isikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi, okokuvulwa kwezikolo ye umkhuhlane COVID siyayizwa sibili khona, siyezwa ngemlayo okuthiwa simele siyenze. Asiqhubeke sisenza khonokho kwemlayo okuthiwa kasiyenze. Izikolo zivulwe. Phela lapha thina abanye sesibuyela sibona umumolwane wesikhathi sempi, abantwana abagcina bengafundanga. Sekusonakala phela khonapha. Thina semakhaya okwama WhatsApp lokho kade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana. Ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kutsho ukuthi baqalise ukufunda. Siyasifisa thina ukuthi isikolo ngasiyavulwa. Umkhuhlane ukhona ukuthi ugcina nina sikwazi. So manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono. Kusuke lapho balahlekelwe la yibuntu. Ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo. Esikolo babecatha abantwana siyafisa isikolo ukuthi azivulwe shuwa. Umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwe abantwana bavuyele esikolo. Hayi siyacela isikolo kazivulwe umkhuhlane vele usehlele. Awuyindawo
lo ngumzali ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ukungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla, iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethu wonke eZimbabwe la external sebekhulumile. Yikho ke insuku ezimbili lezi ethe lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi besithi kanti ukhuphe lo ngonzora leMDCT bangenwe yini. Kambe baxotsha amalunga ethu eParliament lamacouncillors ngenxa yokuthi bathi bahlamuka kuMDCT baya former iparty yabo okuthiwa iMDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama institutions akhona bayawina ama election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izana. Basebenziswa izana ngenxa yokuthi izolo lokhu nje edivesithi bazi members zeMDCT bexotsha amalunga ethu ecouncil, eParliament lendawo zonke besithi bahlamuka ba baba for my party engekho emthethweni okuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kuyingqabangqoza bathatha babhalela izekli sebesithi bona iMDC sixotsha abantu beMDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekli lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha kuproportional representation. Namhlanje sebesiya ku-election sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa iMDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlalo.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi yabantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingitsho labantu bemthethweni esithi yi-legal fraternity yalapha eZimbabwe leSADC iyamangala ukuthi amakhothi eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza idemokrasi. ngaloko mahlabo zulu lingasibuza ukuthi thina siza kwenzani sizalandela lina elizazitshela khona umhlangano wethu omkhulu we-National Council le-Standing Committee le-National Executive uthe hatshi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi linalithini ngezimiso ezithize esithi kulama-by-election sithini ibizo lethu silithini kodwa sokusemhlophe ukuthi ama-province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet elezimlife.com lithi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Skala ulele ejele izolo lanxa obesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi atshaye umkakhe. UWilliam Chikore uxolisile wathi kasoze atshaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Nzira Masanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sawubonani bathakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi enisenzela wona kusinikeza iindaba zasekhaya. Hayi, mina ngithanda ukukhuluma ngendaba yamatitsha. Amatitsha ngxayithi yona kasoze ahambe esikolo, kabahlale bengahambi esikolo. Kulayithi behlale, kabaphiwe imali zabo, babhadale imali ekwanile ngoba imali abayikholwa amatitsha imali yabincane. Kabaphiwe imali. Ukuze ngibe nje ngilapho engikhona ngisebenza kwala, singutitsha, ngabe ngamfundanga mina, ngabe ngamsebenzisa, ngabe ngangikho lapho engikhona. But utitsha uqakathekile, kumele aphiwe imali yakhe leyo ekwanile, abe abone ukuthi ngayiphume ndini esiyafundisa abantwana, ehambe ekhulekile, ethole imali ekwanile. Ekuthi utitsha uyakhona imali encane engancedisi, ithengane imali ekholwa ngutitsha encane kakhulu. Lawa matitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo, bengaqali ukuhamba isikolo, kabayinike imali abayifuna yona le, benikwa imali. Ayikho nibazasikola abafele xa kuthi angcono sihambe esikolo, besiwa esikolo sibhadala i-school fees, sesibhadalise nabazali, laba abasafundisi betshelwe behlale bekhalele besesikolo. Akulancedo laphana ukuthi bekhalele besesikolo ngoba laphana nxa ekhalele besesikolo abafayithi abazali. Uhulumende abengakubonile ukuthi kalandaba lakho lokho. Thina ke sizasokola ngoba umntana kukatesi uzale ngafundi kodwa ubhadala i-school fees. Qeda lapho usuyafikile uzabe uyibhadala futhi i-school fees. So babekhalisa te. Nxa bekhala bengahambi isikolo behlale bengavuli isikolo yikho kulayi. Ayikho lobe kwenje isikhathi nokuthi othiwa amatitsha bakhalelile imisebenzi kodwa basesikolo babethiwa ihlezi ulubhadala i-school fees. Khala ngalancedo lokho abekhalisa te. Abakhalele kadesi bengavuli isikolo. Into e-right. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Hayi bantu, siyazithanda inhlelo zenu. Hayi, ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibili sizwe lathi okukhulunywayo. Siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni. Hayi, siyathaba kakhulu. Lami ngicela like lingikhiphe emoyeni nge ngizizwa lami ngikhuluma. Siyathaba kakhulu, siyajabula kakhulu ngemsakazweni. Imnandi kakhulu imsakazweni.
Salibonani Studio 7. Linjani lonke balalele emakhaya lonke. Hayi mina ngikhuluma ngilapha esijawugwe endaweni yasemathebeleni ebubi district. Laba silenkinga edinga ukuthi sikhangelisiseni sonke abantu baseZimbabwe. Kunabantu be-Econet lapha. Abantu laba basitshontshela imali la. Batshontsha kakhulu, bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe-139 awenyanga kumba weviki. I-network ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days. Amadata lona ayi-expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu iZimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisanga? Into leyo ayikhangelwe yibo bonke abantu kelihlalele phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela, keliyikhangelisise le nto le ukuthi kuhamba kanjani into yakwe-Econet le. Iyahlupha kakhulu, siyaluza la. Imali eningi le etshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahhala ungathi uyayikhangela. And abantu sithule lapha kasikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu busela lobo kulamasela la. Ngiyabonga.
Sanibona ngasakazi kwe-Studio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangaka. Mina ngihlala eKZN eSontana. Ubuhlungu engibuzwayo ngalo mfana odutshuliweyo. Ubengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha, abangalamzwa ngedwa, esidubulela abantwana. Bathuba kunani ukuthi abotshiswe lowo mntwana, ahanjiswe emapholiseni, ahlawuliswe kanzima kulokuba adutshulwe. Sicela uba umthetho ube ngumthetho, hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni umongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kogubhano lwe-COVID-19. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika. Omunye wamalunga ebandla lama-Republicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale le-Supreme, uMnumzana Mitt Romney, useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lama-Republicans kulababili nje kuphela abantu abasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kamama lo uGinsburg obengumahluli we-Supreme Court obeyintshantshe enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi sabo-Reagan kuze kuzidlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye akade khokhela amalungelo abomama jikelele. Kuyakudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba sehlewa nominata ukuthi uzanominata lo oza replacer kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsburg. Kutho ukuthi singathi i-legacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-America ngoba umahlolo yedwa kuthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye bazabe bengena ku-40 ngoba ungangena kulesani sikhundla kakuphumi esokuba ngumahlelele we-Supreme Court. So ngokunjalo kangiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho olukhona, kodwa angiyananzelela ukuthi uChance uMongameli Donald Trump uphele ithuba esingathi golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise legacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana abaminorithi labesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
UMongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angazenzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibile ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
UMnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Uhlelo lwalamhlanje uthi kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe nyathelo bani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.